Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani zulukandaba holamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 18 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa ama-account amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Uma uphisa ukuthi ume esitradini uwo othengisela abantu imali ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube ne-banking license, kodwa nje hayi akuwophisi ngikunikeza umuntu imali amazisi.
Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla.
Ha, savinalo ukuthuselwa abantu bonke bavota ngokukhululeka, mangabe umuntu efika lana ezovota ivoti yakhe uyenza emfihlakalweni.
Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi asebophe abantu abedlula amakhulu amabili kwavinjwa lama-account amabhanga alikhulu phezu kokuthengisa imali yakwamanye amazwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele intatheli zindaba izolo ukuthi sokubotshwe abantu abangamakhulu amabili lamachumi amabili lane 224 kwavalwa ama-account ebhanga afika phose ikhulu 90. Umkhankaso wokubopha osiphatheleni uqiniswe kulandela ukusungulwa kwemali entsha ehlobo lwezigi. Lokhu kwenzakala lanxa ingcweti kwezomnotho lezomthetho zisithi ukuthengisa idola leMelika akusilocala ngoba imali esetshenziswa eZimbabwe ngokusemthethweni. Sixoxe lengcweti kwezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uma uphisa ukuthi ume esitradini uwo othengisela abantu imali ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube ne-banking license, kodwa nje hayi akuwophisi ngikunikeza umuntu imali amazisi.
Manje nxa sikhangele lona lolu udubo esilubonayo olwemali yona le entsha emazigi le, ulubona njani njengoba sizwa kuthiwa yona imali uqobo ama-notes ama-bank notes lama-coins ezindaweni eziningi kayifikanga?
Ye, ngoba yena usomkhulu we-bank umhlabani wathi yena asoze agcwalise emsikeni imali eningi amaziki ukwenzela ukuthi abe engathi uyabamba kumbe uyagaxa i-circulation lezinto control inflation. Okwesibili ukuthi ngibona ngathi mina abantu laba abezanu bafuna ukuthi bajayeze izinto leZimbabwe ukuthi asebenzise ama-electronic money transfers abanye sazile sibatshila abantu omali ikhokheshi yabo nikho bakhweza umthelo usuka ku-1% usuka ku-2%. Imali vele emthetho wayo ifanele ibe khona kukini mine engiyisebenzisayo ukuthi ngifuna i-cash kumbe ngifuna kube ukuthi ngiyethenga ukuthi ngisebenzise ama-bank card. Kodwa njengokuzwa kwami yena ekhuluma umnikazi wakwayesithi yena uza-restrict-a imali ukuthi ibe ningi kakhulu yenzela ukuthi athinte inflation. Mfowethu, lathi nje kasijayele lathi ukusebenzisa electronic transfer awudingi ukuthi uhambe sithole i-cash, kunganceda nje ukuyenzela ukuthi imali yethu ngabisa
tibika. Kodwa lona udubo ulubona lungapi kahle kahle, ikakhulu siyasizwa abanye besithi abantu labo somabhizimusi abalathemba lokho okuthiwa yi-confidence nge-system ye-bank, ukubona kuyikho yini lo?
ingazi ukuthi ngoba mina vele emthetho wami angijayelanga ukuhamba ngisebenzisa imali ngiyanisuthi kumbe nxa ngikhathi ithuba ngingasebenzisa idola lapha nalapho, kodwa ama-transactions amakhulu ngisebenzisa ibhenki. Nxa abantu besithi ngabona themba emabhenki kumbe imali, iqiniso, ngoba sekulesikhathi iminyaka eminingi imali zethu zibhidlela. Kodwa okwakhathesi kungcono ukuthi, ngoba imali yakhona size lesikhona lokhu asizisukulisele emuva, engxenye singakwazi sokudayela ukusiyejayela ukuyisebenzisa, kuzafika isikhathi sokuthi sizayithanda. Kodwa engingavumelani lakho mina yikuthi uhulumende athi yena kule official exchange rate i-$1 eyangaphandle i-$13.50.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezomnotho, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende yedlule.
The Voice of America, VOA.
Izizalwane zakwele South Africa ezihlala kwamanye amazwe bezivota lamuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lezinye iziphathamandla. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe lakwele South Africa, ibandla elizathola amalunga amanengi edale lephalamende yilo elikhetha umongameli welizwe. Ukuvota umuntu ephandle kwelizwe lilungelo elingaphiwa abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxele siphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika, uNkosazana Dudu Khumalo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bayeza manje sebebamba ningi impela. Izolo besinabo ngoba siqala ukuvota izolo. Izolo bafikile kodwa bebengabaningi, but namhlanje siyabona inumber siyakhuphuka sebaningi. Okwamanje sekuvote about 250.
Ngokwakuqala yini lokhu, kumbe yonke ikhetho olwenzakeleyo belivota liphandle kwelizwe?
Yebo. Baye benze kanjalo, kwenziwa kuma embassies wonke ase South Africa akhona ezweni lonke. So akubona okokuqala lokho.
Kodwa ke bona abantu ababuya bezovota, bavota bekhululekile na? Abakula kwethuselwa kumbe ukucabangela ukuthi ngingavotela bani kuzaba lohlupho?
Cha, abavinalo ukuthuselwa. Abantu bonke bavota ngokukhululeka. Mangabe umuntu efika lana ezovota, ivoti yakhe uyenza emfihlakalweni, akekho umuntu owaziyo ukuthi uvotele bani. Bayakwazi ukuthi bazivotele, futhi bonke bakhululekile.
Kukhona yini okunye ongasitshela ngokhetho lona lolo?
Esingakusho nje ukuthi sijabulile kakhulu ngoba siyabona ama-South Africans baphumile ngobuningi babo, bayeza ngapha izulu liyanetha namhlanje, kodwa siyabona abantu balokhu bayangena ngoba bayazi kubaluleka kokhetho, ukubaluleka kokuthi bakwazi ukuthi bona benze amavoti wabo. So konke kuhamba kahle ngapha eWashington, sijabule kakhulu. Sivulile until 9 ebusuku, sivala ngo-9.
Amavoti wona lawo ayabalwa nini?
Amavoti ahlanganiselwa ekhaya, mangabe sebevotile la emazweni, bese amavoti ayahamba abuyele eSouth Africa e-IEC. I-IEC izobe seseyiwahlanganisa kamavoti nawo wonke lawa seSouth Africa, and then bese seyiwayabala. Thina njenge-embassy akuthina esibalayo, asibali, sisiza nje ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuvota.
Leli khangelele ukuthi bazaba bangaki?
Silindele abantu abangu-1570.
Lo-ke nguNkosazana Dudu Khumalo, isiphathamandla sommeli wesigodlo sakwele South Africa kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington DC. Amacele ebandla le-CCC amathathu asehambisane emthethwandaba phezu kwemali ephiwa amabandla ezombusazwe nguhulumende. Lokhu kulandela imbiko ethi imali le izaphiwa icele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lonyaka. Minyaka yonke phansi komthetho we-Political Parties Finance Act, amabandla alamalunga edale lephalamende ayaphiwa imali nguhulumende. sixoxele siphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uliqiniso yikuthi imali liyana okwakhathesi izamiswa ngoba ubaba uWishman Ncube laye wabhala incwadi ethi ukhokhela lelo cele olithoyo le-CCC lathi sabhala incwadi ecele lethu eliyade sisebenza lobaba uChabangu lobaba uSiso yabhalwa ngubaba uSiso onguye treasure onguye sahambisa ibizo lakhe sahambisa le constitution onguye treasure wecele lethu leCC. Then ilinye icele likhokhelwa ngubaba uTimba lalo labhala incwadi kwaba njalo sokule ncwadi ezintathu.
Manje lina selithethe manyathelo bani ukuthi liphiwe imali le?
Angiboni kuzagcina sesiya emthethwandaba lapho kuzachasiswa khona ukuthi kati CC eyo yiphi ngoba ama-CC mathathu.
Njengoba imali le iphiwa ibandla elilamalunga edalele parliamente lina lilawo na?
Lokho kumbalwa kule CC eyiyo eyenza ama-recalls ama-MPs eyiyo eyethu eyiyo eyabekhetha uChabangu uba njengo-secretary general. Yiyo phela yakhipha ama-MPs lawo owabuzayo ukuthi ngakabani ngawethu ngoba yithi sakampenelayo saphinda sabarikhola sariplesa abanye iparlamenti yabavuma. Ngikhuluma nje abanye baseparlamente including obaba uChabangu baseparlamente ngenxa yecele lethu eliyilo elarecognizwayo ngomthetho ukuthi yilo icele le-CC. So okokuthi iyani kubani hayi kakukaphumi ngoba thina sebabhalela uziyambe sambhalela sayithola impendulo so sisamelele ukuthi bakhangele ikhodi yezasilamula kodwa iconstitution eseparlamente esilayo eyiyo yama-MP la avotelwa kathesi hayi ngeyethu kamboni mbango onganani. Yebo yenxa kuthiwa ubaba Ncube uyiphiwe uyabe iphiwe phela hathi ukuthi ingeyakhe uyabe iphiwe ukuthi uyiphiwe bafune nje kumupha. Nxa sesikhuluma iqiniso imali liyana iqondane lecele lethu kulamacela ngu-3 lokho akuphuntshuthwa. Yebo ye ama-cases ethu amaningi asekhothi lokho silandela ezamakhothi ubaba uChabango kithi asikamxotshi samsuspenda kuphela ngenxa khona ukuthi every time ukhanya yena uthi usesebenza le government yona le khona thina esifuna ukuyikhipha uyamuzwa eyibuka emgceke kupublic thina le government le kasiyibuki.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla selinye lamacele ebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamanye amacele aleli bandla yehlule.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wakhobembula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Ukwezemaphandleni abalimala besempini yenkululeko bathi bafuna ukuthi bahlolwe kakutsha amanxeba abo ngoba bengasuthiseki ngendlela abahlolwa ngayo lapho besuka empini. Bathi bafuna ukuthi uhulumende ababhadale ukulimala kwabo ukuze inhliziyo zabo zihlaliseke. Amalunga enhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe abikele iqula lephalamende lokhu kuliviki lapho kuxoxiswana ngomthetho omutsha we-Persons with Disabilities Bill eGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Abalwa impi yenkululeko bathi kumele bahlolwe kakutsha okulimala kwabo ukuze babhadalwe ngokufaneleyo amanxeba abalawo ngoba lungaqhutshwanga kakuhle uhlelo lokubahlola ngesikhathi bevela empini. Umnumzana John Dimaras Pindi olilunga lenhlanganiso ye-War Victims and Survivors Association of Zimbabwe utshele iqula lephalamende lapho kufakwa imbono yomthetho wabakhubazekileyo ozabunjwa we-Persons with Disabilities Bill oqhutshelwe edolobheni leGwanda ngolwesithathu ukuthi kabahlolwanga kuhle lapho besuka empini.
I-assessment yethu indlela esahlolwa ngayo ayisilokhu ingasisuthisanga kuze kufike lamuhla cela ukuthi umthetho ukhangele kakhulu kolapho.
Amazwi la asekele njalo ngomunye walabo abalwa impi yenkululeko umnumzana Andrew Mabhanga oweGwanda laye othi babuhlungu emoyeni ngoba bengahlolwanga kuhle.
Sinikwe 50% ezayizalathi siphume inyembezi. Sanikwe 50% yokucakileyo.
Lanxa eleZimbabwe selileminyaka engamathumi amanelane lathola uzibuse, uMnumzana Thembi Nkosi Siziba owayensiza uthi akubathokozisa ukuthi abaphiwanga imfanelo ezibasuthisayo ekuyimaleni kwabo.
Abaningi silokulima okuthize okutshiyeneyo, abanye emehlweni asiboni, abanye silizigogada semizimbeni yethu khona la. So sibe sipela kakhulu ukuthi aluba uhulumente engasikhangela.
UMnumzana Plakson Moyo layo owalelwa impi yenkululeko uzwela odokotela abayibo ababahlolayo.
Singabe uhulumende uyafaka amadokotela azakuzwa ubuhlungu balaba bantu.
Ngomnyaka ka-1997 wayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe wabanjwa ngamandla okubhadala abalweli benkululeko ama-$50,000 ngemva kokutshengisela kwabo besithi bafuna isibongo sokulwela ilizwe. Inyathelo ingcwethi kwezomnotho ezithi ladala ukubhidlika komnotho wakuleli. Ocubungula ezombusazwe uMnumzana Albert Moyo uthi abalweli benkululeko kumele bawuhlolisise umbono wabo lowo.
Empini sasihambela ukususa ucuku olwalukhona. Sokuvuka nje umoya ongayisiwe ekugcineni ukuthi abantu sebefuna ukuthi ngabe bathola okumangalisayo.
Umoya uthi nga uhulumende engavumela izifiso zabalweli benkululeko, umnotho welizwe uzabhedlika njengalokho okwenzakala lapho bephiwa ama-$50,000. Imizamo yokuxoxisana lo mphathintambo obona ngenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko uNkosikazi Monica Mavhunga iyehlule ngoba engaphendulanga ucingo lwakhe. Kusenjalo zikhuza emhlola izakhamizi zekafuse eKwanda South ngemva kokubulawa kwababo oleminyaka engamathumi amane ejwaleni. UMnumzana Luke Nathi ufele ezitolo zekafusi emadabukakusa ngolwesibili ngemva kokutshaywa kwabuhlungu ekhanda umduduzi Spanda obexabana laye. Amapholisa athi amdinga ngamehlo abomvu umsolwa obaleke ngemva kwalesi siga. Akhuthaza njalo uZulu ukuthi azise amapholisa aseduzane lapho embona. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosikazi Nomathemba Ndlovu omela isigaba seMathebelele South ePhalamende. Sicubungula isimo sendlala nemizamo eyenziwa ngamakomiti ePhalamende ukuphathisa ngalolu daba. Uqala ngokuchasisa okwenzakala kwesakhe isigaba.
Ngiyabonga ukungena lami ehlelweni. Isimo sendlala sibe kakhulu lonyaka eMathebeleni South, sibe kakhulu ngoba luba manzi angasekheyo, amanzi sibulaklina okunatha aseshelakala. Ngabe bekuvuma kumbe uhulumende angenele bathole kumbeni kugejwa ama-balls athonayo eseyaphansi ukwenzela ukuthi kutholakale amanzi, ngoba lazona lezi zibhorane ezigejiweyo amanzi akhona asaphumi kuhle, asecitsha. So sokunzima kakhulu, sokunzima kakhulu.
Lapho usithi indlala ibhahile, kuyini abantu abakwenzayo ukuthi beze beziphilise?
Abantu baziphilisa ngokwemba kwemigodi, lokuthi abantu abanjengabomama abaningi bayahamba besiyawoda izinto bethengisa khona ngale okwenjiwa khona. Kodwa uzathola ukuthi abantu abangabomama bayahlukuluzeka kakhulu ngoba yazi abantu bangaqalisa ukwenza izinto zokwemba imigodi esikuthi ukukorogoza, abantu bangahlangana angazi kumbe yona le into okuthiwa yi-mob psychology kumbe kwini. Uzathola ukuthi omama bahlukuluzeka, abanye bathathela into zabo bangabhadalwa, abanye bethi isikweredi sebeqede lapho bengabhadali. Nxa ethi uyabuza sebefisa lokubahlukuluza, omama bahle bachiyane lakho, but akula ngenye indlela ngoba iZimbabwe ayilamsebenzi, akula industry sisele yona leyo eyokwembiwa kwemigodi. Abantu ade sithembele kulimeni, pho lezulu kalikho. Into esuke ibe luhlupho kakhulu ukuthi abantwana aba under age kumele ngabasesikolweni. Uzathola abantwana abancane abalama 13 14 sebegebha labo bezama ukuziphilisa. Kwesinye isikhathi ekhaya umntwana nalowo le 14 years ngiyabe emdala ngiyosokumela bone ukuthi abanawakhe laba abancane badlile abantwana abangamankazana sebezaba forced ukuya emacansini ukuthi bethole imali zokuthi bathole nje ukuya ethunjini. Ayi, lonyaka kunzima, kunzima kakhulu, but abantu bona bayazama ukuthi baziphilise ngendlela eziningi, but hayi, ilanga litshisile, ilanga litshisile. Okukho kungihlupha kakhulu ukuthi abantu bebekwanisa ukuthi balime kuma-irrigations bezisilise, but lonyaka kuzaba nzima ngoba amanzi awakho, kungasela manzi. Asazi ukuthi sizaphephela.
Njengamalunga edalela eParliamente, liyake liluhlafune yini lolu daba njalo liphume lezinqomo bani? Siyasibona ukuthi abaphathi intambo abehlukeneyo babuya. Lithini kubo bonke, kumbe amakomiti awedalela eParliamente kumbe iWomen's Caucus?
Ya, amalunga edalela eParliamente siyazama konke okusemandleni esikuthi ukuphusha ukuthi nga abantu bayancedakala. Siyazama sibili ungalandelela iHansard lapho esidibetha khona, uyabona ukuthi wonke umuntu wakulavike amahara sonke emabandleni wonke kungela ukuthi liphi. Yathola sincedisana sibili ukubuza ukuthi simeke shoot abantu bakithi badlile, ukuthi abantu bakithi batholile yini ongabaphilisa, ngoba kungumlandu wethu njengamalunga edalela eParliamente. Ungakhangelela abecommittee ye-agriculture bake babhoda eziphaleni zethu bekhangela ukuthi ukudla okufaneleyo kukhona yini. Tholakala ukuthi ukudla kukho. Ngokunjalo siyaphusha uhulumende ukuthi kadingele abantu ukudla. Ukudla sokubuyile bakunikwe umuntu wonke kungakhangelwe ama-parties, ngoba indlala ayikhangeli ukuthi umuntu ngowe-party. Indlala indlala emuntwini wonke, ifana lezulu malisina linela umuntu wonke. Ngokunjalo siyaphusha besimcela uhulumende ukuthi kazame ukuthi adingele abantu ukudla, abantu bancediswe. Abantu kabancediswe ngoba lonyaka asila choice yokuthi sithi singathi sikhangelele ukuthi abantu bazenzele ini. Singumthwalo kahulumende ukuthi abhode amazwe wonke njengokujayela ukuthi vele sihlala sicela abantu abacelelwe ukudla, ngoba ukudla lamanzi kulilungelo lomuntu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iMathebeleland South edalela eParliamente. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Yilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje uhlelo lwethu liphuma lendaba lijone lendaba sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube ohlaziya ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo mnumzana. Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani ukubana abe-South Africa bayavota abahlala phandle kwelizwe kodwa lokho akwenzakali nxa kulokhetho lweZimbabwe ukuthi abahlala phandle bayavota, ukubona njani wena?
Yakho kusekayo ukuthi amazihlaba la mathi uzibule sinaye ngezizo kaasizibuse ngezizo ngenxa yokuthi uzengesamthole uzibuse kodwa okwenzakalayo nini esingathi idemokrasi uzibuse wethu akwenzakali ngoba leyi ihulumende eyiyephetheyo ekaemakamnangagwa iyakwazi ukuthi nxa ingavumeli ukuthi abantu baphande bavote kuyaze kutshengiseleke ukuthi yona iZANU-PF njengephathi akula muntu oyithandayo. Kuzabonakala ngenxa yokuthi izadliwa kakhulu kwenzela ukuthi kuyabalula lokuthi la mabandla aphikisayo nxa ebeka indaakayo sobalu hayi thina lapha ridilona ilini inakale fosho ukuthi hayi abantu labavele kathanda so bavotele bani, so bazafuna ukuthi benze okwabo ongama-election okuyingungwana ngokuthi benze imithetho engeyabo, faka abantu babo bezethi abangabe ZANU-PF abasapoti ZANU-PF bayenze ngokukhanya sengathi kuvotwe kungavotwanga. Engabo neZimbabwe abantu afikisalele kwazi ukuthi Zimbabwe njengelizwe isikingdom, iZimbabwe yakho ayayihlukananga leSwatini, iZimbabwe ayayihlukananga le-Uganda ngoba into eyenzakalayo ilobukhosi obungalobizwa ukuthi into eyenza intando yomuntu ophethe ngaleso sikhathi kasi intando yabantu okuyinto abantu abahamba bayilwela ngesikhathi sezibuso ukuthi okwenza ukuthi bavote bakhone ukuthi babatsho into abazifuna zenzakale ngoba kungakhangela ukuthi ZANU-PF iyakwazi ukuthi abantwana beZimbabwe abaningi baphandle kwelizwe ingavumela indlela yalali okuthi ukuthi bonke laba ngesilungu bathi eligible to vote ngabantu basejakora ngavota automatically 50% of ama votes zangiphefu elithwalwezi
ye kodwa nxa sikhangele siyabona ukubana yena ngokwakhe umongameli Mnangagwa wake wakhuluma wathi kuzayenzakala ukuthi abantwana beZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bevote nxa kungalungisiswa okumele kulungisiswe kodwa sikhuluma nje asiboni bona abantwana abahlala phandle kwelizwe beZimbabwe befuna ukuthi bagqugquzele ukuthi bavote
le engakutsho ukuthi yena uMnangagwa vele ufana nale mota ekhanhlabathi ukuthi uyafansa ukuthi u-driver fake indi getting left yona ine right nxa ukuthi elifile lanti ehamba uMnangagwa umuntu lobuqotho asomuntu lamaqiniso currently into engayithi ukuthi eZimbabwe sasila opposition akulathanisa ongafuna ukuthi izane iphume yena ilala la yena efilayo okathethi into ebunzima esilabo njalo yinto eyayivele iyahlelwa ngesikhathi kusifa umogenswandrayi ukuthi ushanisa kayithathi afike nje into esingayitho abantu abaningi babona ukuthi izitimi zabo jezini ezenzakala bokulawayo kuthiwa o-perfect short ama-ponzi scheme into ekhona kathesi esilayo ku-opposition ise-ponzi scheme i-opposition esilayo i-tax card ibanjwe izaphiwe uchamisa dlala lezano akula muntu ongathi lume isandla esiyidayo asila jini opposition i-opposition siyigcine ngotshwangirayo
hhayi kuyezwakala isikhathi iso esingasavumi ungavaleli sabalalela
hhayi ngiyalivaleli sabalalela bathi into engitshela ukuthi hhayi kuzalunga ngoba into eyenzakalayo kathesi ngamaziki lalokhu izanu p f ayisozithithe i-opposition opposition izaziluma njengengiphume njalo into engitshela ukuthi sizabuye sinomzathu zophatha ilibambe ngelokuthi omzaka wathi bazabe zophatha sizazophatha ekhaya isikhathi kasiyambi kodwa siduzayo ngiyabonga
hhayi lathi siyabonga lo-ke bekungumnumzana Josephat Mzaca Ngulube ohlaziya ezombusazwe ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba uMartin Sibanda ehamba leqembu lakhe lemaguswini Super Sounds bephethe isingle yabo entsha uMartin udabuka esigabeni sesayidindi ebhinga kodwa ucula ese-South Africa nangu-ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7
manje hayi sengilendlalade eli 1 elika 2019 lamasingili angu-4 okwamanje ngenza i-album eligcweleyo liyaphuma nje ngokudala
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ngiyatholakala ku-YouTube Martin and Maguswini Super Sounds ngiyatholakala ku-Facebook Martin X Spanda lelinye futhi ku-Facebook Martin and Maguswini Super Sounds umfana wempabanga ngiyatholakala ku-WhatsApp inombolo +26378436113 ngiyatholakala kuWhatsApp la kumakhons konke nazi futhi ezinye +26377112893
abalandeli ubachiyela wapha mazwi
kubalandeli ngithayi lingaphela amandla hlalani ngokunjalo lingixhasa lami ukuze ngiqhubekele phambili ngomculo ngizohlala ngiliphekela ngaso sonke isikhathi. Angeke nze ngiphela amandla mali ngabe landi ngikhuthaza, lingisupporta ngokuthenga ama-CD, ama-USB, ama-memory card konke kukhona. La ma-t-shirt lonyaka I think i-album liyabe lihamba le t-shirt.
Siyabonga igama ngu Chris Gande lilale.